Umoya uthi uvunyelwa ukuba imidlalo yezikolo idlalwe ngemva kweminyaka embalwa ingadlalwa ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 kuzanceda iqembu lakhe lona elidinga abadlali abatsha.
Inyakenye iSpartans ayidlalanga kuhle. Okubangele khona ukuthi ama-players amaningi asukile eqembini lethu eseyajoyina ama-team abathembisa izinto thina de singalazo. Badlalile kuma-National League, abanye baphumelela bahamba eZambia badlala ku-Zone 6 Club Championship. Thina eSpartans sifisa ukuba sikhole ama-players alesifiso sokudlala i-volleyball, especially ezikolo lezi ezezivunyelwe ukuthi zidlale i-sport nguhulumeni. Sikhangelele abantwana okugoqela amankazana labafana abengaba le minyaka from as young as 13 going up to 20 years. Sifisa ukuthi sibafundise ukudlala i-volleyball.
Umoya ungezelele wathi okunye osekwenza iqembu lakhe labesifazane lingasanqobi njengakudala yikuba abadlali abaningi aqalisa labo iqembu bachiya sebesiya kwenda.
Qala ukuba yiSpartans, it was 2005, sadlala yaqina kakhulu emankazaneni. Amankazana anqoba i-National League from 2006 up to 2012. Akula mnyaka abakhuthisa ukuthola imedali ku-National League. Sahamba ku-Zone 6 sathola i-bronze, sahamba kuma-invitational tournament Swaziland laseLesotho sabuya nje lokungamamedali lezimali. Since 2014 besizama ukudlala but omama njengobazi laba ngomama ba-decide ukuba le mizi yabo, so i-team yamankazana yayehla. Eyabafana idlale kuhle before COVID 2017-2018 because sigcine khona siba le silver medal kuZim Open Tournament. Sawini PVA ingadliwanga. It was 2015 up to 2019. Sima imidlalo imiswa yi-COVID. Besithathe championship both ebafaneni emankazaneni.
Umoya uthi ezikolo yikho lapho okutholakala khona abadlali bakusasa, njalo kungabi khona kwemidlalo yabasakhulayo sekuphazamise kakhulu inqubela phambili yezemidlalo elizweni.
Umqoka yobuyela ezikolo nxa usakha i-foundation yiyo eqakathekileyo. Isikhathi esiningi abantu besebekhangela ama-players alolongwe kudala ekhohlwa ngalawa aphansi. Ungakhangela abaningi abalolongwa kudala soyekele ukudlala umdlalo. That's why usuthola ukuthi koBulawayo ama-clubs asemalutshwane than la kudala. Enye into ebulele kakhulu umdlalo wethu ngama-youth games. Ama-players ebelolongwa kusiyadlalwa ama-youth games behle beqale khonapho ukudlala. From youth games bekhwela besiya phambili besithola isikhathi sokudlala ibhola. Ngesifiso sami ngifisa ukuthi ngana ama-youth games abuyele, ngoba izikolo zonke koBulawayo zabe zikhangele ukuthi abantwana bedlala kuma-youth games. Wonke ama-sporting discipline ungalandzelela, even wonke ama-sport asewile koBulawayo because of akuseli ama-youth games.
Iqembu leSpartans lisebenzisa indawo kaloliwe e-Relton Sports Club, njalo ngomgqibelo iziphathamandla zeqembu kanye labadlali bebecenta inkundla belungiselela ukuqala ukuzilolonga phambilini kokuqala kwemidlalo yalo nyaka. Umoyo ngumqeqeshi ohamba phambili elizweni laseZimbabwe, njalo useqeqeshe amaqembu amaningi kuminyaka efika phose yamashumi amathathu, njalo lawa ngabalisa leqembu labesifazane elimela ilizwe. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.